Inhlanganiso eyezimta le PTUZ zethule lumbiko zesithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze ajezise amalunga kade etshengisela kusukela ngeviki edluleyo. Abanye amatitshala bathi inhlanganiso zabo zithengisile ngoba bekumele baqinise amakhanda njengokwenziwa ngabodokotela kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Umkhokheli wezimta umnumzana Richard Gundane uthi bathethe inyathelo lokuphindela emsebenzini kulandela ukukhangela into ezimbalwa.
Hayi, into ekhona esiyibonileyo yikuthi khona khona nxa sikhalala umsebenzi kasifisi ukuthi sibuye sibulale abantwana, sibulale i-education system. Hayi khona. Siyabe sidinga thina ukuthi uhulumende azwe, akubone kube sobala ukuthi lapha kulodubo. Nxa sikhalela umsebenzi laphana, abanye bayabe bengakwazi ukuthi sikhulume iqiniso.
Omunye umzali umnumzana Raymond Phiri uthi amatitshala bekumele aqhubeke ngokutshengisela ngoba izikhalazo zabo ziyazwisiseka nguZulu kunye laye uhulumende.
Kuyikuthi amatitsha akhanya ngani vele labo ama-unions angikhona bengabambananga from the beginning strikes angikhona siqalisa. Thina sithe sikhula singabafana sasema-primary school ngoba-1970 lapha. Utitsha sibili wayengumuntu osabekayo. Kuthe sokungena i-government leyi, hhayi utitsha bengasakhanyi sibili, vele lapho ngibonti khona vele utitsha lento lezi azizuzayo. Bekungasahambelani lokuthi ulowo ngutitsha vele besephonguba ngumuntu nje ongasahloniphekiyo even nxa umbona endleleni sibili, bengasakhanyi ukuthi umuntu okhanyayo sibili. Ngoba i-profession le i-teaching le ikhanya sibili eZimbabwe bayidelele ngu-government kakhulu ngoba abantu laba abazange baqakathekiswa kakhulu.
Ingcweti kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kuyamangalisa ukuthi amatitshala engabuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingafezwanga.
Ye, kuyaxaka kancinyane kwinto kwakhona khona lokhu ukuthi abantu baqalise bezimisele besithi kababuyeli kuze kulungiswe lokhu, kuze kulungiswe lokhu okuxakayo. Kodwa ke siza bethi hayi sebekumisile kancinyane, bathemba ukuthi uhulumende uzakwenza ulutho ngakho iviki ingakapheli. Mina ngibona ngathi mhlawumbe ababalisi enxenye liphango mbe indlala sebebuyela entweni akade besithi kabayifuni. Uhulumende lokhu abanye bethu kathembakalanga. Kodwa ke kangazi njengoba ibade bekhuluma lo uhulumende ukuthi ithemba lokuthi uhulumende uzakulungisa lokhu balithethe ngaphi, hayi kangazi. Kodwa mina mbona ngathi nje yebo kuhamba abantwana kumele bafunde isikhathi siyahamba, kodwa mbona ngathi ngabe-ke baqinisela nje baze baba le nto ebambekayo abayithengisa kumbe abayinika amalunga abo. Kangazi ukuthi kodwa kuzahamba kuthini.
Kodwa uGundane uthi bese besethuselwa njalo babone kungcono ukubuyela emsebenzini ngoba kulo mhlangano ozenziwa kuyona le iviki lohulumende.
Ye, ukuyethuselwa kube sokukhona. Kube sokukhona sibili sikhulume ngendaba yangikhona ukuthi ukuyethuselwa sokukhona. So, kulapho esiqine khona sizivumelana ukuthi hayi, uhulumende laye uzadinga ukuthi ukuyethuselana kungasoze kube khona ngoba thina njengababalisi sile right yokuthi i-constitution yethu ikhuluma ku-section 65 isinika i-right yokuthi siye ku-strike. So lakho nokho kuzamele ukuthi uhulumende afundise abantu ukuthi ababalisi nxa bekhalala umsebenzi kakumelanga ukuthi abantu babahlukuluze. Hayi.
Ukutshengisela kwamatitshala bekungatholanga sekelo olukhulu kusukela ekuqaleni ngoba amanye amatitshala aqhubeke esiya emsebenzini lanxa bekuvunyelwane ukuthi kungayiwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.